ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni wokunanza ilanga labasakhulayo ezwekazi le-Afrika ele-Africa Youth Day. Umphathintambo obona ngendaba zabatsha umnumzana Thino Machakaire uthe ziningi inhlelo ezenziwa nguhulumende weZimbabwe njengenjongo yokuthuthukisa ontanga. Uthe inhlelo lezi zigoqela ukufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokubaboleka imali yokuzithuthukisa phansi kwebhanga le-Empower Bank. Ngokunjalo uthe akulasidingo sokuthi beyedinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Kuyadanisa ukuba kwazi ukuthi iningi abasakhulayo abaphili impilo abayifunayo ngenxa yomumo wezinto emazweni. Kodwa ukuya emazweni akusoke kwenza ukuthi ziphele insuku zabo, ngoba khona ngale kulenkinga eziningi abangazaziyo abazahlangana nazo. Nami ngake ngaya khona kodwa ngaphenduka. Asakheli ilizwe lethu silapha kwelakithi.
Kodwa osakhulayo wakobulawayo uMqoqi Ncube uthi akavumelani lo Machakaire.
Mina ngingakubeka ngithi personally ngesilungu, ngingakhetha ukusuka eZimbabwe ngiyedinga amadlelo aluhlaza wamanye amazwe. Ngokubana khathesi iZimbabwe sisebenzile singathi thina i-hand to mouth, ongaziyo nto enhle. Sifundile kodwa ekufundeni kwethu asitholi imisebenzi okumele siyenze, njalo isiphilise ngokufaneleyo kumele ukuthi umuntu aphile ngakho. So mina ngithi I would leave Zimbabwe.
Umbono kaMqoqi usekelwa ngumpumelelo Mtshane, isifundisa sekholijini le-Midland State University, yena othi angathola ithuba lokuphuma eZimbabwe uyahamba kungela kuthandabuza.
Abadala bathi oluzulayo oludubayo, ngokunjalo sengihlale ngahlezisa khangelisisa ukuthi iminyaka leyi emihlanu ebuyayo kungabe kungaba loshintsho na kumbi ukuba ngcono kwesimo. So ngokunjalo yikho kungenza ngibe ngomunye walabo abangasukuma bethiye ilizwe lakithi.
Kodwa osakhulayo ohlala eHarare uNkosikazi Tsitsi Mashabane uthi yena akaziboni ephuma kuleli noma impilo ingaze ibe lukhuni njani.
I see a lot of opportunities lapha eZimbabwe. Yes, it's hard, but there are a lot of opportunities and there is a lot of freedom as a citizen. Ngale phandle most of ama relatives engilawo, they say there is limited freedom and a lot of shifts for you to make a certain amount. So hayi, mina ngibona ngani it's better ukuthi mina ngithole a source of living lapha eZimbabwe than for me ukuthi ngiphume phandle kwelizwe.
Ingcwethi ecubungula ezonotho njalo ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association umnumzana F. Ncube uthi ngobunzima obukhona eleZimbabwe lizaqhubeka lilahlekelwa ngabatsha asebebaleka ngobuningi besiya kwamanye amazwe.
Ikusasa yelizwe lelizwe iyeyamehu kwabasakhulayo. Nxa bephuma elizweni ngenxa yokuthi kakusaphileki kulo, akusela misebenzi kumbe ezepolitiki kazibamukeli ngendlela efaneleyo, amalungelo abo kayahlonishwa. Kusisho ukuthi kabasakwazi ukwakha elizweni, kutsho khona ukuthi ilizwe liyabe liyadilika liyaphela, ngokuba ilizwe lithuthuka nxa abatsha bekhona belisebenzela.
Abasakhulayo baphuma buthumuthumu eZimbabwe besiyadinga impilo engcono emazweni afana lele-Melika, Bhilithani, Australia, South Africa, Botswana lamanye. Kodwa uMachakaire uthi abasakhulayo banamuhla abasebenzisi amathuba amaningi alungiselwe bona zingatsha zikahulumende ezithiyeneyo. Ilanga le-Africa Youth Day labekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union ukuthi kunanzwe lokuqakathekiswa kwabasakhulayo kuntuthuko yala mazwe, njalo umkhosi omkhulu wokunanza leli langa eZimbabwe uzakwenziwa mhlaka 22 walinyanga kaLwezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.